Uyatshengisa ngokwethuka kwabo abakumbutho laye uhulumende kaMnangagwa owangena ngekhulu ukuthi ke bayakwazi bona okwenzakalayo ngoba isintu sithi sona akulantuthu kungela mlilo. Ungabona kulentuthu ethunqayo kutsho ukuthi kukhona okuyinhlasanyana komlilo kumbokwelahle. Yikho-ke bona-ke bethukani kanti okwenza ukuthi baze bahambe bekwenza leyo press conference bazame ukuthi bazigezise bathi hhayi akulanto enjalo ezenzakala. Ngoba abantu abaningi besingakubonanga phela ku-social media lapho kuthiwa kuphume khona. Pho okwenza bethuke bona kuyini? Nxa kungela lutho kakula lutho kabazithulele bahlale benjalo. Kanti okwenza ukuthi baphanike kuyini? Ukuphanika kwabo khonokho kuyatshengisela ukuthi kukhona okukhona, kukhona okwenzakalayo. Langesikhathi bezakhipha umgabe zaphuma inkulumo ezinjalo sazibona kubo-social media. Kodwa ngesikhathi esifitshane salandelayo sabona-ke uMnangagwa-ke sebuya-ke lamasotsha bezokhipha-ke umgabe. Yikho-ke hhayi kuyatshengisela nje ukuthi hhayi yebo kambe siyayibona intuthu umlilo kutsho ukuthi ukhona.
UMnangagwa uthi njalo lina abamabandla aphikisayo labosomabhizimusi lizama ukugenqula uhulumende wakhe liphehle umvukela, uthini ngalokho?
Kufana lo muntu-ke odinga umthakathi ukuthi uloya mbani ebese seyabamba unina enguye umthakathi. UMnangagwa uyaziloya amabhizinisi zena la akhuluma ngawo ngekhatheli le khabhali yakhe, izihlobo zakhe, abangane bakhe, abantwabakhe. Sikhuluma ngabotagwireyi, sikhuluma ngomntanakhe abahamba-ke bayewoda-ke impahla ijiphile eDubai bazothengisela ilizwe isiduru, abaphiwa ama-contract ama-millions ye-US dollar. Yibo-ke abadiliza umnotho welizwe bona labo abantu, angaqambeli abantwana babantu amanga, kakhangele kuye emzini wakhe, abantwabakhe labangane bakhe. Yibo abawisa umnotho welizwe nge-corruption abayenzayo, bephanana amabhizinesi, bekhweza intengo okumangalisayo. Athisa amafutha ahlwephe elizweni ikhatheli yakhe lekhabhali yakhe ekwenzayo khona lokhu, ewoda amafutha iwadlulise iwathengisa kwamanye amazwe njengabo-Mozambique nge-US dollar, kodwa bephiweke imali i-reserve bank. Umthakathi useyadini yakhe, angadingi umthakathi ngoba uzabanjwa kuye emzini wakhe.